okukhona kanti ukuthi sesimzwile uChabangu ngezizathu azibethayo ezizona ezimbangela yokuthi yena ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nalesi CCC ngendlela abaphane ngayizikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uChabangu sibili into uChabangu ayichoyo, into ayikhulumayo, lezi zathu azibethayo. Ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi ipolitics yethu ipolitics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe ingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguChabangu abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uChabangu kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uChabangu kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigabathile kuparlamente la ku local authority ku council. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho lwedluleyo, kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo, kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho, kwabuya sokulamagama abantu onqabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka la, uzibani uselethe iboyfriend yakhe wazoyifaka la, uzibani uselethe igirlfriend yakhe wazoyifaka la. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo. Kuyamela ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma eparlamente kumbe uma ku-local authority, kuyamela ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongela gazi lami, linganika umuntu engela buhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabangu engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician alengqondo abazimisela ukusebenzela abantu, nxa bemuzwa uChabangu ekhuluma, baningi abantu abamlandelayo uChabangu, baningi abantu abamsekelayo uChabangu entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yikuthi uma uChabangu esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamela ukuthi bonabo bantu okuthweka baphume ezikhundleni ephalamende lakulocal authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyukuthi esikuzwayo kuqinisekile, ngoba uChabangu into lekayenzanga savuka mpuzana into ayihlalele phansi wayicubungula engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza le nto ayenzileyo.